sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 11 Mbimbitho 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDCT liqoqa ukujengisela mhla ka 22 kuyona le inyanga. Kambe ibandla lezanu PF lingaba lilungiselela ukuqilibezela kukhetho oluzayo na?
So ingqobe vele isala kuZimbabwe Electoral Commission ukuthi inhlanganiso ezimeleyo kumbe inhlanganiso ekhothamela ibandla elibusayo lezanu PF.
Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa wethekelela isigaba seMathebeleland South.
Kwamukelwe ngesona ukuthi ngama mixed feeling.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leMDCT liqoqa ukujengisela mhla ka 22 kuyona le inyanga. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tswangirai utshele intatheli izindaba ngolwesine ukuthi baqoqa ukujengisela besola ukonakala komnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ambona umpasonto embi kakhulu iloba ngazi mbe ukuthi aphumelela kodwa ngasikele iconstitution entsha yeseZimbabwe iyavumela abantu ukuthi batshengiselwe. Bekusebenzisa khona lokhu okubhale kuconstitution entsha yeseZimbabwe okuvumela abantu ukuthi batshengiselwe uma befisa ukutshengisela indlela lokuthula.
Kodwa siyabona ukubana kade waqalisa umnumzana Tswangirai esithi akutshengiselwe kungaphumeleli. Ubona ngani kuzaphumelela yini kade?
Ngibona zani yikuzama nje kodwa ambona ukuthi ungafanana nje lokwakudalela khona kwabo 2000 labo 2002 ngoba lezana nsuku yilamandla amaningi ngoba ilabor yayiqinile abantu abaningi babeqhathiwe kadesi abantu abaningi abasasebenzi so okwenza ilabor ibe ngani ayisaqini kakhulu iyayimqinisa kakhulu kadesi abantu abaningi vela abasasebenzi abantu abaningi ama-informal traders abanye vela abasebenzi so mbona kuzaba labantu abaningi kodwa mbona ukuthi kuzaphumelela ngendlela okwakuphumelela vo-1998 nakubo-2000 nakubo-2002.
Kanti khona vele kwehlulani ukuthi kube lokutshengisela ukungenzakala njengalokhu okwenziwe kukhokhelwa ngumnumzana Ivan Mawarire.
Yambona zani laphana nxa sikhangela asikho ukuthi ngumawarire wenze ukuthi uphumelele kuphela ngoba amatitsha ayesiqayikile yiko kwenza sekuliinto lani iphumelele. Ngumakhela wathi sekwenze kwesibili sizama ukuthi kutshengiselwe kwesibili kwehlula sibili ngoba amateacher ayesebile le msebenzi amasiko sebenzi ayesebile le msebenzini. So laphana kwaphumelela nje ngoba wakule strike enye ivele ikhona wathi sizama kwesibili kwehlula sibili ngoba amateacher namasiko sebenzi le msebenzini.
Olo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekebulawayo. Lokhu sikudaba lunye umnumzana Morgan Tswangirai utshele intatheli izindaba ukuthi ibandla lezanu PF seliqalisile ukuqoqa ukuqilibezela kukhetho oluzayo. UTswangirai uthi uhulumende ufuna ukuthi kuthengwe imitshina yokuvotisa yama biometrics nguye hatshi inhlanganiso ye-United Nations Development Fund ngoba efuna ukudinga inkampani efana leyenikhuvu etheswa icala lokuphathisa izanu PF ukuthi iqilibezele ngokhetho olwedluleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ukukhokhela ibandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu endawonye lengcwethi ecubungulayo zombusazi womnumzana Mlamuli Nkomo onguye osungula lingxoxo.
Lanxa singazithi imitshina ithengwe ngubani uyutsho kodwa iyimitshina enjani yona leyo isebenza njani iyakhona yini ukumanipulata kumbe ayikhona ukumanipulata so ingqobe vele isala kuZimbabwe Electoral Commission ukuthi iyinhlanganiso ezimeleyo kumbe iyinhlanganiso ekhothamela ibandla elibusayo lezanu PF.
Mnumzana Ndlovu, ungasigqibela ke uhlelo lwethu usitshela nje wena ukuthi ubona njani lokhu okukhulunywa ngubaba uNkomo ubana imtshina ayikhathalekile ukuthi ithengwe ngubani.
Ngizana lo Nkomo kakhulu ukuthi ngokuthi ukuthi ithina thoba. But isole khona lapha isekuphini khona yona iveki ivele abantu abasebenza khona abaphezulu. Esingathi kwa the people are meaning money iyokuvela iveki. Uzafika ukuthi abanemba khona babefakwe izano. Sile abantu abafanele uDouglas Kika ramba olisota olembali yokuphatheka ezintweni zodlame. So lokho kunabantu esithi thina abanye esiphikisayo sikhangela ukuthi abantu laba bavele balothando lezano ngabantu bezano. Ayisingeke sikhulume nge-independence ye-Zimbabwe Electoral Commission. In other words, kayikho independent. Into yokuqala, I'm sure uNkomo uyayivumeleyo ukuthi kayikho independent izekileyo. Ngoba kufana ukuthi nawe ukuthi abantu ababona abaphethe izekhi bayavumelana ngamabandla wonke azepolitiki. Kulingana nezane ingathi khona ngoba iyona iyabusa. Kulingana nje asivumelelene abantu esibona bengasoze babe le nketha beyithabi lapha. Lokhu esingathi na-impartiality. Into yokuqala naleyo. Kube sesiba lento eziningi-ningi eziphathela lo khetho lolu ukuthi ayisikho nje ukuthi kumbe imitshina leyi aziphethe ngubani nokuthi kunezinto eziningi ezenza ama-elections engabi free and fair esifuna ukuthi ngavele sikhuluma ngazo kuphela nje ukuthi mhlawumbe isikhathi kasavumi but nabenza kwelula ngiye phambili ukuthi khonoku nje ukuthi into vele sesizikhulumayo sesiyazikhulumela phandle kwelizwe e-America. So lokho ngizani ngavuma ukuthi abantu abanje ngathi bazwakale kumedia yabo iZimbabwe engasiyozana Broadcasting Corporation eZimbabwe Broadcasting Corporation kuzwakala imbono le khona lapha ekhaya yenye into engakhomba ukuthi ama-elections aba free and fair ngoba ukuba free and fair kuma-elections kusho ukuthi abantu bakhethe phakathi kwamabandla abawezwayo ekhuluma bekhuluma daily abantu iZBC ZTV ikhuluma umbono weZANU PF. Kona kwana vele sokuveza ukuthi akasoze aba free and fair. Even if he is izeki ngingazama ukuthi abe free and fair angeke ngoba kunezinto eziningi ezingeziphathela udlame olungabulukhona elizweni kathi sibabiza ama-youth militia ama-youth brigade nala. So kukhomba ukuthi vele bafuna ukwenza i-violence kathi sibareflect abantu khonapho lokuze ema-areas lapho abazi ukuthi khona ngabala support kwakhomba ukuthi bafuna ukurigga ama-elections. Lezi zinto eziningi-ningi eziphathela ama-elections. So ngiyavuma ukuthi ye into ize iqakathekile kodwa akhaya lezi into eziningi izeki engasoze yazilungisa ngoba kuthiwa ziphethwe nguhulumente.
Hello ke ngumnumzana Moses Mzilani Ndlovu okhokhela ibandla le-Answer ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo. Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa wethekelele isigaba seMathabeleland South ngolwesine esiyasungula uhlelo lokulima olwe-Command Agriculture. Lolu hlelo ngolokupha izakhamizi inhlanyelo lemvundiso bese zisipha uhulumende ingxenye yesivuno njengembadalo. Umnangagwa ubikwa emukelwe ngenzondo ngabanye abathi bona bambona njengomunye owakhokhela umbhuqazwe wegugurawundi. Sixoxele sakhamuzi seMadobo umnumzana Angliston Sibanda.
Zakhamizi bezibuthene khona ngale nje lengathi zonke zikahulumeni anti kulohlelo lukahulumende lolutho e-Command Agriculture okuthiwa uhulumende opha khona abalimi ama-input bese belima belimele yena uhulumende belimele uhulumende.
Wamukelwe njani?
Kwamukelwe ngemanga singakuthi ngama-mixed feelings. Abanye abantu bonke abaningi especially ama-members ezanu-PF labanye abantu bayakujabulela kakhulu ngoba lokuhlelo lukahulumende abalusekelayo ababona ngani ukuthiwa yilolu zenceda kakhulu ukuthi ilizwe liphume enkingeni eziyilo in terms of food security. Kodwa-ke abantu besigaba nabantu abaningi abakujabuleli ngoba lapho akukwenziwa khona ne-program ye-Command Agriculture emaphisa ngani kuvele kule nkinga yokuthi kuyalwiwa uhulumende le kampani ye-Trek Petroleum le-ATA bathathela abantu amasimu abo bathengisela abantu bathengisela unyakenye abantu babotshwa lokhu kulamacala akapheli abantu bayethuselwa abantu bayahlukuluzwa abantu besiyayikuhlala khonaphana e-retation izindile abantu esigabeni abakuthandi kabayijabuleli i-Command Agriculture kodwa pho abantu basebenza ukungathwani njengoba sibuswa ngogodo sibuswa ngombuso
umbuso kahulumende onganani nokuthi abantu bacabangani uhulumende onganakiwe nje ukuthi abantu bezwa njani. Bese kuthi kuphinde kube wese ngoba lowo umsekeli kamongameli uvele ngumuntu abantu beMatabeleland abangamthandiyo kasimthandi ngoba nguye umuntu owayekhoyo onguye wabantu wabanye abantu abakhokhe ababekhokhela igugurawundi. Bese kusithi khona fane pepa baphise pepa lakho angithi kukulepa lakhwe khona owaphepha waphelela khona abantu bakithi. So kuba nxae vuya khona phana yethu zoyentshontsha iprogram abantu basuka bengakujabuleli bese besesaba bacabanga ukuthi ngxenye lokuhlana kwakudala sokuvukile. So ayisiyonto ejatshulelwa ngabantu esigabeni lanxa nje bona abantu bezanu fike fike ngakujabulela bathi ye kulokuhlela olutsha lukahulumente.
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda isakhamuzi semadobo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama onguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngisensango ensiza njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Elias Ncube ngokufuthelana osokuqhamuke kulindawo kubangwa indawo yokuhlala. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Yebo.
Kwenzakalani khona ngapho?
Lapha insiza thina sibuye lapha lo Chief Jahan sisiza ukuthi sizohlala endaweni yakithi lapho sizalwa khona. Sasuka lapha thina ngama-60s sisiya eGogwe. Abanye thina bese sihlale eBhinga kodwa ngathi sesiphendukile ngoba uChief usebuyile endaweni yakhe. Manje usuhlupho sesilalo lapha ukuthi kule ndoda esiyitholi lapha inguthichara esikoleni sensango primary school. Indoda lethiwa nguShemu Mathe isizenza umnikazi wendawo kayisafuni induna ayisafuni thina esibuya le nduna. Usesenza njengani indawo singeyakhe ngoba uyayithengisa le ndawo. Uthengisela abantu izakhamizi azifunayo eza kibo khona le mashoneni uyazithengisela indawo leyo ukuthi zihlale khona. So kasafuni abanye abantu babuye bazohlala la. Usesilokho esithumela amaphoyisa ezosibopha sihanjise eFort Jackson ukuthi sihlale okungalamvumo. Khathesi ngitsho nje kulabantu abang-8 ababotshiwe abathethwe lapha izolo. Sebeyekelwe khona ngase kuthiwa i-court yabo iyangena ngolwesine next week. Okunjengokuthi abantu lakho asekumele babuye ngenyawo bazofika khona pha ekhaya. Angikholi ukuthi bazakwanisa ukuphumelela ukufika njengoba khathesi ilanga selitshona linje.
Cala bani abaletheswayo abantu laba?
Kuthiwa i-illegal settlement. Bahleli okungekho emthethweni utsho njalo yena uShemu kodwa laye khwaphe ehlale engakungala muntu amphile indawo yena le. Thina sibuye le nduna bona bathi si-illegal security khonapho thina kodwa sibuye le nduna. So asisakwazi senze njani sezie sacontact induna ibithe yona ifuna ukuthi iye ekhodi labo ababotshiwe laba ukuthi iyeclaima ililungelo layo ngoba yena uShemu uthi kasayifuni induna lapho futhi kayifuni kafuna ukuthi kube le nduna lapho induna sesithi nguye ufike lapha 2000 ezofundisa esikolo kanti zingasafundisi abantwana uyahamba every day ebhoda lento zephathi abantwana kabafundi abantwana ungaya esikolweni sesecondary esikhona apha eduzane esethen of yeshangane mine uheadmaster wakhona ukuthi abantwana abaphumenisayo ngapha vele abazitho bafana lo grade 3.
Yona induna yenu Ncube lalihambe layo eGogwe la seliphenduka layo kumbe lalihambe lodo?
Sahamba layo induna yayakhile eGogwe uJahana uChief Jahana uKhumalo.
Lisuka khonapho uShem Mathelo wayevele khona yini ehlala esigabeni?
Hayi wayengikho ubuye ekhathesi ngokuzofundisa ubuye ngo-2004 ukufika kwakhe la.
Akekho yini ongalihlalisa phansi lixazulule lolu daba ofana mhlawumbe lo meli wedalela ephalamende?
Ummeli wedalela ephalamende uMP olapha uhambisana la yena uJaha Mshemu lo. Labo councilor abakhona bakanye la uJaha Mshemu lo ngoba mhlawumbe singathi badla bonke lezo zimali zokuthengisa umhlabathi ngoba bonke basayidela yena. Asisakwazi okokwenza vele mbele indaba sommeli siye kupresident maybe ngxenye nguyo ngayise clear down.
Ilibanga kizakhamizi eziphatheke kubi ngalolu daba?
Okwamanje ezikhona kuground lapha izakhamizi singu-18 esifulayini yona leyo abakungene khona imfazi yona leyo kuthutha kubuthwa kubuthwa kwabantu. Kodwa otherwise uma sikhangela i-population yonke ekhona lapha sesidlula ama-2000. abantu abaqentayo nje izitendi zokuthi bakhe njengokuphenduka kwethu.
Uyasho Ncube ukuba namhlawumbe sokudingakala umongameli angenele kulolu daba nxa elalele kanye labasekeli bakhe obaba uMphoko mazwi bani ongathanda ukuwafikisa kibo?
Mina bengicela ukuthi nxa besizwa abadala akababuye egroundini bazosilamulela kulubaba othiwa nguShembu, kumbe bamsuse sibili khona lapha esikolweni aye kwezinye izikolo ezikwenye indawo ukuze thina sisale siphume lathi sakheke esibethwe ngumoya endaweni yethu.
Hayi, siyabonga Ncube, sengathi lungalungisiswa ngokuphangisa udaba lwenu, lihlale kuhle njengezakhamizi.
Hayi, kulungile baba.
Veli lalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi isensango einsiza umnumzana Elias Ncube. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo nguntungamile Nkomo.
Siyabonga ntungamili. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomhlabeleli uSandra Ndebele oselengoma entsha ethiwa Ingoma. Okwakuqala nyaka wamukela kuhlelo.
Linjani bantu bakithi? Ngiyabonga kakhulu.
Ye, ungasitshela ngengoma le emnandi entsha ethiwa Ingoma.
Ingoma isingu yami ezaba kudlalade lami lesiphuma izono lokhu and ikhuluma ngayo yonke into nje wona uyazikhethela ukuthi kuwe kuyilo kuhambelana nawe ngoba ithi ingoma ngesiNdebele meaning a song isishona isithi ingoma as in the drum le language yemgwaqweni isithi ingoma kodwa ngithi yekela ingoma don't take the drug.
Kusukela kusibandlela kusiya kunhlolanja ngayo 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 ngoma 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 ingoma ngoma ingoma ngoma ingoma.
Siyabona ukubana uhlabela lomunye lapha owumzo 7 ungasitshela ngaye kancane.
Ngizomsebenza nomfana osakhula kakhulu akobulawayo ehlalelayo. Ngakhumbula ngiqala ukuza ingoma yakhe sithi chuta 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 chuta. Ngabe sithi ya, umfana lo kufuze ngiyenze something like because one, isound yakhe yayinye kuthanda ze Africa. Ngabe lami likwazi ukuthi ngiyintombazane ethanda ezamasiko. Ngabe sengisithi ngamdinga-ke sasebenzisana kuhle kakhulu. Ngane le talenta kakhulu and lakabile edlalade adilethe lamasingo kuphela and also zasebenza estudio kabuDr. Ngu-Osit e-Osit Productions line uyawinela ukuba ngu-producer of the year nyakenye. Even lo yenza ividiyo kuthiwa ngu-Andy Carter. Andy Carter nangomunye ubhuti wakobulawayo kodwa sehlala lapha eHarare line futhi wawinela i-best cinematography last year khona ngapha futhi wena eZimbabwe laye ngomunye oyenza ezamakhamera oyenza kuhle kakhulu. So nisebenze nabantu abasezingeni eliphezulu kakhulu.
Ungasitshela-ke ngedlalade lakho leli elilengoma yena le ingoma.
Idlalade leli sicabanga ukuthi silikhiphe ekupheleni konyaka. So enyangeni ezilandelayo sabelisho sikhipha amasingo singo kuphela ukwenzela ukuthi sizame ukwenza kuthiwa i-build up unyaka uthi ukuthi uyaphela abantu sebephose sebezazi zonke ingane ingoma ezabe zikudlalade. I-idea yethu yedlalade ngeyokuthi imande uSandra has been in the industry for the past 18 years mina lo. So njengoba kade ngise-industrini for iminyaka yonke le eminingi kangaka kade ngiqansi lada ukuhlanganela ukunyume lokudiyalo lokhu qansi siya phezulu akunakuyehla ukuyela emuva phansi. Se-albhamu yake idlalade labe lisithi After Lada.
Lile ngoma eziluhlobo bani ziyahlukana yini laleyi ethiwa ingoma kumbe ziyahambela ziyahambelana
ziyahambelana kodwa singaphinda isikhohle ukuthi vele thina singabantu besimpilo endabantwini bamasiko so zabantu ke bekuhlangene zona ziyena lezi amasiko njalo ezamdlela enganye izenza kudala but zami ukuzibamba kancane ukuthi zihambelane lesokwenzakala kulezi nsuku ukuthi lathi simuze ngezikhathi singasalela emuva sidlule ngabanye kodwa sihambe ndawonye labanye kodwa sifake khona ekhona vele esasikwenza ekuqaleni
hayi siyakufisela inhlanhla kakhulu Sandra ungavalelisa uZulu
ngiyabonga kakhulu umthwakazi omhle ihlale likwazi ukuthi impilo ilokho nosisele ukuthi ibe yikho khona ngiyabonga
lo ke bekungumhlabeleli uSandra Ndebele ebesixoxelaye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sicubungula ubunzima obubhekane labesifazana elizweni kanye lendlela abanye abaphumelela ngayo ngesikhathi kunanzwa ilanga lamalungelo abesifazana emhlabeni jikelele ele International Women's Day. Sixoxa lo nkosazana Magodo Ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyo Women of Zimbabwe Arise iWoza. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Inhlanganiso yakho yeWoza yethulele umphakathi ugwalo oluhlelayo njalo luchasisa ngodaba lwabesifazana nge-International Women's Day. Ungasichasisela ukuthi okuyikho okumqoka yikuphi?
Sasikhangela kwabesifazana eZimbabwe sethole ukuthi silamalungelo, silama-policies, imithetho ekhuluma ngezomnotho, ezokuhlalisana, ezamasiko, lezombangazwe. Umuntu wesifazane weZimbabwe yenelisa ukwenza lokho kodwa akayenelisi. Nxa sikhangela impilo kamama walamhlanje siqathanisa lowe-Rhodesia. Ngoba sikhangela ukuthi 7 years sithole independence. Asikuthi sifuna ukubuyela eRhodesia kodwa siyaqathanisa ngoba yikho kwenzakalayo on the ground. Siyananzela ukuthi umama weRhodesia ebengelamthetho emvikelayo, ebengelama-policies, ebengelana amalungelo amaningi. Kodwa besenelisa ukuthi apheke i-breakfast, apheke i-lunch, apheke i-dinner, aphekele abantu bakhe. Imuli yakhe idle, isuthe, ijabule. Enelise nokuthi aphume aye emashopu ayidinga lokhu singabana amashopu anjengabo-security mills uthethe amawuli azithumele amadoyila enzeni athole inzuzo yemali. Nxa singakhala ekhulelo laphana ngichathe eRhodesia ubehamba kuphela ebhalisa ayezeletha. Kodwa singaqathaniswa kwalamhlanje okwenzakalayo umama olama-policies amaningi olemithetho eminingi olamalungelo amaningi oweZimbabwe kuyehlile ukuthi apheke 3 meals aphekele abantu abakhe aphekele imuli yakhe. Nxa esiyesibhedlela khona ekhulele funa uyabeletha kumele arejiste $25 engarejista $25 le niyombheda kuphela uzamile manje siyakhululeka ngahambe phithi impahla zomntwana kuphele usane lwakho alikhangele ukuthi akuye kumele athole ukhothonulo omesihle security konke kombe okudingakala nxa ubeletha sibili lokhona okuyiklipha ukuklipha ingaba yomntwana ukuthi kophi ingaba yomntwana kumele uzithengele nxa unga-operator kumele ube le-kit yonke so sithi sizibuze ukuthi khona athi pho imithetho le ama-policies esilawo asinceda ngani nxa umama elawo kodwa edubeka kangaka yikho kusenze sabhala istatement esithi no kumele sisukume sibonte ama-policies they're not for window dressing they're not for plain standing ukuthi sisilakho silakho kodwa ngapha sisifa kusibulala
libone ngani ingxaki yokuthi imithetho le isebenze kuyini
ababusayo abaphetheyo abalakho ukuthi bafuna ukuthi imithetho yabona nxa usenza umthetho ukuthi ngibone ngibuke ngibakwazi ukuthi ngilakho kulokuthi ngisize abantu yikho kukhona eZimbabwe njalo kunye ngokubonayo ukuthi nxa ngihlezi ephalamende kumele ngibone ukuthi kathi kungani kuthiwa omama ababelethayo babela ngihlale ngikhuluma ngakho kuze kubangene agcine bethi sesidine ngalo mama yekela sibanike omama abakufunayo yabona sikhala ngayo thina njengenhlanganiso ukuthi omama silabo kuma-policies kodwa kabameli simple things ngiyathemba ukuba abaningi bephalamente abakwazi ukuthi wena omama behamba bethwele amakhothonulu besiya ngaphi besiyabeletha lama-spirit nxa ungaba yindaba sithi issue beke phansi ephala ephalamende ngahle kumwa abaobaba
kodwa bakhona abanye abesifazane ephalamende njengonkosikazi Priscilla Msiyairambu imshonga njalo ba ikhona icommittee liyane yabesifazane icaucus ungathi bona benze okweneleyo yini
ngiyamhlonipha kakhulu mama lo ngoba vele ukhuluma ngama simple things noma abahlekwa yeyizo yazikhuluma futhi ngawo mama abanengi ngombana bayamsekela icommittee le bayilandele libe ukuthi selenzeni asifuni ukuba lama committees azokhuluma kuphela ngaphansi kokwenakala ezizinto ezimbabwe zisincindezelayo azidingi into eningi okokumeni zidinga ukuthi u-announce ukuthi bomama ungasavumi ukuthi ubuyele ekhotoni lafungabo thina then ngapha on the ground ama-human rights defenders athi uba-announce lithe akukho emthethweni but esibhedlele bayakwenza ngenxa yokuthi bakuthethi i-directive from Harare so nxa yena uminister we-health engathi lokhu bomama lingawuvumi asosike uvumi kuyafana sikwezemfundo emakhaleni ezemfundo igunya lokuthi siboycote ukuthi i-constitution iyasivumela lo minister wasuyo ayive isikhala zokuthi bengaxosha abantwana akusengaxhwantwana siyasekhona ngiyakhumbula uChristina wakwaba yinhlekisa konta ngikhuluma ngokuthi omama isithunzi zabo sesehlile ngenxa ukuthi bathenga amathenti izibhoza ngaphansi wokhothama waba yinhlekisa kodwa kwakuyi-ishu angikethengi into echayiweyo laphana umama yabona
sizwile njalo sibongile ukuxoxa lawe leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyewoza asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo lwenu oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Pambilini sike saxoxa lo Sandra Ndebele okwakathesi ke sizwe ingoma yakhe ethiwa ingoma ngamafitshane njalo
Kusuyela kuzibandlela kusiya kunhlolanja
Sandra Ndebele ethiwa ingoma isigqibela uhlelo lwethu lamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ibandla le-MDCT liqoqa ukutshengisela mhla ka-22 kuyonale inyanga kambe ibandla le-ZANU-PF lilungiselela ukuqilibezela na kukhetho luka-2018 silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo elifisela impela sonto kumbe yona le esisele emfitshane emnandi sigqidibane njalo kuvikezayo igama uChris Gande lilala
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.